mwele oba kipendele nienu ya batu kisa satanu linga mwele oba kipendele nienu ya batu kisa
uthimisani inkomo ina waziwa ngigama elomsebenzi elithi Duminyongola wazakala kakhulu ngemisebenzi yakhe yokusina lokucula ephathisa umculi we-afro jazz uJazz Marabini njenge-backing vocalist kodwa ngomnyaka ka-2013 ucindezele lakhe idlala dezimele yedwa elithiwa the gospel in african languages
igama lami nguDuminyongola umhlabeleli we-gospel ibhensikola wayo ngenzele i-album ngo-2013 manje okwamanje sengenzele isingli from my new album isingli yami ile ngoma ethi sathani namanga lenye ethi mhlobo wami
lo nyaka ke lomculi ulenhlelo zokuba akhuphe idlala de lakhe lesibili lengoma ezilithumi lanhlanu njalo usekhuphe ingoma ezimbili eziyinzwisa yokuba lelo dlala de liqukutheni enye yalezi ngoma ezimbili ngethiwa usathane unamanga okuyiwe sivule ngayo uhlelo kanye lali ethiwa mhlobo wami Nyongola uthi isifiso sakhe ngesokuba umculo wakhe uthinte impilo kaZulu ulethe utshintsho empilweni zabantu yikho nje iqhubekela phambili esenza umculo wezokholo ngoba ulo mlayezo
ngokuthi umuntu ozibona mhlambe ukhathazekile izingoma zokuthawa zokudidimeza zimculo ebesuthi uSathane aqhithakale empilweni yakho
Igama ledlala deli kaNyongola ahlele ukulikhipha lonyaka uthi uzalethula kuZulu ngokuhamba kwesikhathi ndawonye lokuthi yibaphi abanye abaculi asebenzisane labo kodwa kulezi ngoma ezimbili ezitholakala kusindli yakhe usebenze ndawonye lodade wabo uNtombi obemncedisa ukucula kuthi obeqoqoda i-keyboard mu-Israel obe nguye njalo umanjinela ikanti amakatali abeqhunswa nguReason kanye lomthabisi nangu iphuma enkundleni ngayo ingoma ethiwa usathane unamanga Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
Satan ulinga bantwele ubakhiphele yenu yabantu kisa Satan wamiguje etiphendula manje wona abe isinkwa kuhle manje Satan wamiguje Jesu etiphendula manje uJesu wasempendula wathi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa Jesu uyaphila ngelizwi Satanu namanga awunamahloni asukeki Satanu namanga awunamahloni asukeki Satanu namanga
Apilo ngokudla kodwa